siqondile isixwayiso leso sihlakaniphile kakhulu ngilethemba sihambisana lembono yabantu bezimbabwe ngobuningi babo kanti ke kangipheleli mina ekuthini kungakafiki ukhetho kumele kuze kudlule ukhetho kungene uhulumende omusha yena lowo uhulumende omusha oyabe ngenile kumbe ngowezanu kumbe ngowe-MDC kumbe ngowezaphu akubuye kukhangele ukuthi kuyalungiswa yini lezi zinto eziyabe zidalwe yisisekelo sombuso esitsha kungapheleli kuphela kwabezanu wonke umuntu ona ungakhathalekile ukuthi ngowezanu akumele ajeziswe.
I-European Union ikhangelelwe ukuhlala kumaviki amabili azayo ukuthi icubungule lolu daba lwezijeziso bona ingani iza sithatha lesi sixwayiso kumbe izaphuma lesayo.
Ngiyibona izaphuma lesayo kodwa izabe isithethe lesi sixwayiso ngokuba sizakhumbula ukuthi amazwe alalokho esithi ngama-interest i-EU nxa uyiqathanisa lemelika ikhangele kakhulu ukudlelana leZimbabwe kungakhathalekile ukuthi sekule nguquko ezifinyelele esibangeni lapho abemelika basuthise ngakhona. Sizakhumbula ukuthi udubo lweZimbabwe luphathelene hhayi le-referendum hhayi le-constitution kodwa luphathelene lokhetho yilo lwaba ngo-2008 yilo lwalushayelwa abantu ngoJuni nge-runoff babengatshayelwa i-referendum babengatshayelwa i-constitution. So kumele sibuyele kwaphana sibone ukuthi sebezinikele yini labana abala ukuthi amandla bayadlilisele phambili bedliwe kwi-election ukubuyisela amandla ebantwini bezimbabwe lapho sebevotele lo abamthandayo.
Liyavumelana lo mbono lo owe-Human Rights Watch ukuthi ukuba khona kogwalo olutsha lwe-constitution akutsho ukuthi ukhetho luzabe lungelukhululekile
kakhulu ngoba sona lesi sekelo sombuso esikhona esidala kasisho ukuthi abantu abatshayo vele asisho ukuthi kwama-election kuhlonitshwa umthetho ukhetho lube ngolukhululekile okuncediselwa umuntu kube lezi nguquko emsakazweni kuvunyelwa abantu abamabandla ahlukahlukeneyo ukuthi bavele emsakazweni welizwe kuvunyelwe ukuthi abantu bahambe ngokukhululekile imithetho emibi ingabi khona ebavimbelayo ukukhampena lokwenza zonke izinto.